Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wala mlalela ngenjabulo emsakazelo weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 Mfumfu 2024. Endabeni zethu namhlanje,
kubolwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga ukuba ngama-sanctions, babe ngasoze bawafake.
Amalunga e-Broad Alliance Against Sanctions atshengisela phandle kwesigodlo semelika eZimbabwe esithi kumele zesule ezithezo zenodo ezethezwa inkokheli yebandla leZANU PF.
Singabo baba sikubeke siye eqinisweni, asizwani lezinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabo baba.
Kuqhutshwa umkhankaso wokulimukisa abesilisa ngemvukuzane yebele. Umalayitha badlala umdlalo wenguqu okuphathisana emsebenzini lokuphatha kahle uZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu batshengiseleyo lamhla phambi kwesigodlo semelika eHarare besola izijeziso abathi zetheswa eleZimbabwe yilelo lizwe ngosuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day lamhla eliqondane lalolu daba. Kodwa umeli wesigodlo semelika unkosikazi Pamela Tremont ugcizelele ukuthi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile, njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni lonke jikelele eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Lokhu kwenzakala ibandla leZANU PF lisungule umhlangano walo we-annual National People's Conference namhla koBulawayo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhulume khona ngokuthi kube lokubambana ebandleni lakhe. Kuthe uhulumende uzaqedisa uhlelo lwamanzi ngokwakha idamu leGwayishangani, njalo wancuma lezinduna ngodaba lokukhula kundi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlango weStudio 7 uqoqele ilunga leZANU PF uMnumzana Witness Dube, yena ubesanda kusayina iphepha lepetition elisola izijeziso zenotho.
Yikuthi laso isigodlo seMelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho. Siyavuma ukuthi akhona, sibe sesitsho ukuthi abamba obani, abamba inhlangothi zamakhampani ziphi. Kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga ukuba ngama-sanctions, babe ngasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi belokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe, njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende. Lokho yinto esegcekeni, bavika umunwe entweni engavikekiyo. Ungathatha njengomzekeliso wokuthi amabank eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international, okunjengokuthi awungeki uthenge into ye-America directly from i-bank yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions. Osokushitsha ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa ama-bank e-America la kwamanye amazwe nje, awungeke uyithenge leyo nto usuka ekampanini yakho. Sokumele udinge abanye abantu abaza kuthengela okuzayenza ukuthi leyo nto idule ibuye sivela kwamanye amazwe, into ezikanjalo nje. Futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo, bayakuvala khonokho. Zibotshaniswa umsila, bachisa usiba lwethendele, babe sebevika ngomunwe, bachaya inja befihla umphi. Ogavena be-Reserve Bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakumalista ama-sanctions. So silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga, nxa abantu bengalalisa inkophe, nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu, ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka ngomnyaka owenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka 1980 owabuya lebandla elibusayo elezano PF lona eligoqela elikababa umqabuko unkomo elezapho.
Uqhubeke njani umhlangano weconference khona ngapho kobulawayo? Eminye indiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla lezano PF.
Ngingakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo iconference lay. Lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwanwanwa, khona ibandla lingasanyewa lingasakhulunywa, hatshi kutsho ukuthi sokufiwe. Vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko. Kodwa thina esiphakathi kwebandla lezano PF lathi siyabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho. Yikho bona ibandla lihlala linqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni lezano PF. Ngiphakathi mina kuzano PF ngikakuzwa angezwa umuntu othi kasilwe lobani kumbe kuthe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla lezano PF, obexoxa ecingweni losidalile emhlangano weStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi okwenzakala eZimbabwe kutshaywe kukhulunywe kuhle ngu-ambassador Tremont othi ubukhohlakalo lokunye yikho obhidliza umnotho wakwele Zimbabwe. Abezindaba abeNewswire bavika ukuba intengo yempahla etshiyeneyo phakathi kukampandula lomfumfu kukhuphuke isuka kokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.8% kusiya kusilinganiso sokufika phose amajuma amane ekhulwini 37.2%. Abezindaba laba babika ukuba lokhu kubangelwe yikuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG okwenziwa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Mhlaka 27 Mpandula ibhanga leli lawisa isisindo seZiG ngokwedlula kancane okuyisilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 43%. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezenotho esebenza ekolijini lemfundo yaphezulu i-National University of Science and Technology lapho kukhuluma ezimele.
Lokhu kutsho ukuthi isisindo semali esenzuzo yethu siyehlile, yikho singakuchazisa ukuthi inflation. Kutsho ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isisindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isisindo sayo, lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesisindo semali yakithi. Kutsho ukuthi imali kade siyihola kulaba abahola imali yeZiG isiyehlile isisindo sayo, sithenga impahla ezinlutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga.
Singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasi, singathi imali igugudeke kanganani nxa ungatshela abantu kuzithi bebona umzekeliso ukuthi hayi kunje kunje?
Ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali ekade siyihola. Kutho ukuthi nxa impahla kade yisenelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo, anisenelisa ukuthenga impahla ezidinganayo, sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade yizithenga imali ingawo yeZiG.
Ye, kuyavimbeka yini khona kumbe kuyaqhubeka kunjalo?
Hayi, kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala. Imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa. Sikhangele ukuthi kunyanga ezizayo, hayi, kuzaba lokuvimbeka okuthize. Ngoba kunazelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulale yachichathenge, ngakho yikho kusuke kwabangela ukuthi isisindo siwe. Kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe, lathi nxa siyicubungulisisa asikhangelanga ukuthi kuzaba lento enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo. Sibona hayi kube yinto ethe gqi ezakime mbijalo.
Akusoze kufanele le bhondi kumbe labo bearers konke khonoko
lapho yikho esesilo valo khona esifisa ukuthi basethembise, ngoba hey gives sokunzima ukuthi sitho ngesiqiniseke ukuthi akusoze kuyefika khona phana kwafika khona ezinye. Kodwa sithi yesinanzelele ukuthi usiyafika umfalakazi kuyabe kuminjani kuzima ukuthi sihle sitsho sibile njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike kanti sathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqotho ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi ithemba sisaselayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho esebenza ekolejini le-National University of Science and Technology, ubekhoka le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngesikhathi umhlaba wonke uqhuba umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month, abesilisa abazibiza ngokuthi Men in Heels, kule amadoda agqoke uqhwa, akangasela ukuba abesilisa behlolwe imvukuzane yebele elakho ukubahlasela njengabesifazane. Uthuso Khumalo usiphala lodaba eseJohannesburg kule South Africa.
La madoda avunula aphelele ngabokwa iziketi zepinki lezikipa ezimhlophe azihambele etshatshalazini engaqize qhakala. Umsunguli wenkampani yezokuxhumana eBlack Cherry Management Holdings, unkosazana Lerato Mulete, uthi inhloso yale imvunulo yikukhanga iso labesilisa bese kutholakala ithuba lokubalimukisa ngokuthi labo bahlaselwa imvukuzane yamabele ngakho kufuze bayehlolwa.
Ngibona ukudikeka okuthi abobaba baye esibhedlela bazosheka i-prostate health yabo, the breast health yabo, because i-breast and i-prostate health inali link. So it's important for Abu Baba to go and test early so that ba vigeges.
Iningi labesilisa beZimbabwe abakhuluma le-Studio 7 bathi ngokuqala ukuzwa ukuthi amadoda lawo ayahlaselwa imvukuzane yamabele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi zindaba ezethusayo kakhulu.
Yes, lokumkhuhlane engwazi ukuthi umkhuhlane oshasela kakhulu abesimama. Kodwa ukuthi usubuye usuzothala ngapha kobaba hayi angakaze ngizwe impela.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Nyoni owaziwa kakhulu ngokuthi musigidi laye uthi ngokuqala ukuzwa lokho.
Singabobaba sinenkinga eyodwa, silohlupho olulodwa olokuthi thina singabobaba nje sikubeke siyeqinisweni asizwani lezi zinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana David Lucas owahlaselwa imvukuzane kabili ngomunye wabakhokhela lo umkhankaso wabokwa.
You owe it yourself to look after yourself.
Ufanele uzinakekele, uzithande. Lokhu uwenzelela labo abakuthandayo ngoba abaningi abakuthandayo emulini lasemphakathini.
Esinye njalo isizalwane sakwele South Africa unkosazana Anelina Matiba uthi wafelwa nguyise ngenxa yemvukuzane ngemva kokuphuza ukuthola usizo lokwelatshwa.
Ubaba bekane prostate cancer angafuni treatment ngalesi sikhathi kumele ukuthi aye for i-treatment. It was already too late. Umaluma wamthatha wamisa esibhedlela for i-treatment but it was already too late.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Kwena Mwabelo.
We must go and see a doctor when you're not feeling well. Because asikhulumi, asithandi ukukhuluma ngento ze ukugula and so on and so forth.
Umongikazi unkosikazi Zinhle Sithole osebenza njalo kakhulu nenhlanganiso ye-Cancer Association of South Africa ukhuthaza abesilisa ukuthi bazifundise ukuhlala besiyahlolelwa imvukuzane yamabele kanye leminye imihlobo yemvukuzane kanye phakathi kweminyaka emibili.
Kubalulekile ukuthi indoda inakekele ibheke ukuthi akukho ushintsho emabeleni wakhe.
Ngokutsho kohlangothi lwezibalo zikahulumende i-Statistics South Africa, phakathi kuka-2008 kusiya ku-2019 kube labantu abazinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu 85,000 ababanjwe umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Leli nani kucatshangelwa ukuthi khathesi selisedlula inkulungwane ezilikhulu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sizwe zivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika, olubukula ngokudlelana lamanye amazwe, namhla uqhube umhlangano lomkhokheli kahulumende wakwele-Lebanon waxoxa ngempi ephakathi kwelizwe leli lele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press wabika ukuba abazahlola ukhetho oluzaqhutshwa kwele Botswana sebeselizweni leli bagoqela iqula le-SADC ele-Commonwealth lele-African Union. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sikasizwe imibono kahulumende weMelika. Ele-Israel labulala umkhokheli weHamas uYahya Sinwar elithi nguye owaqoqa iHamas yahlasela ilizwe leli mhla ziyisikhombisa kumfumfu nyakenye lapho kwathunjwa khona izizalwane zakwale-Israel lezakwamanye amazwe. Kusandla kubulawa uSinwar, umsekeli kamongameli inkosikazi Kamala Harris wathi umhlaba wonke jikelele usukhangele kangcono ngokubulawa kwakhe. Ele-Israel selabulala inkokheli yeHamas egoqela u-Ismail Haniyeh owayekhokhela uhlangothi lweHamas olwezombusazwe kanye lebutho leHezbollah kwele-Lebanon. Unkosikazi Harris wathi uSinwar wabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1200 kwele-Israel njalo wayelegazi ezandleni zakhe ngoba wabulala waphinda wathumba abadabuka kwele-Melika lezizalwane zakwele-Israel abangamakhulu amabili namajumi amahlanu 250. Uthi abanye babo lokhu ebesaphila kube labanye njalo asebadlula emhlabeni ngenxa yeHamas. Unkosikazi Harris uthi ukuhlaselwa kwele-Israel yeHamas yikho kwabangela impi ephakathi kwele-Israel yeHamas eGaza osekubulewe abantu abanengi. Uthi bonke ababulala labethusela izizalwane zeMelika bazadingwa bebulawe njengoSinwar labanye eGaza kwele-Lebanon lawamanye amazwe. Uphinde wathi ele-Israel lilelungelo lokuzivikela ngakho ke kumele yehlulwe iHamas. Unkosikazi Harris uthi lokhu kungenzakala kuzakhulula abantu abahlala eGaza abasezandleni zeHamas. Uthi eleMelika lifuna kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele ukuze abantu behlale bekhululekile. Le yimibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo umalayitsha baziwa kakhulu ngokuba izigilamkuba emgwaqweni. Kulabathethisa labatshaya abagada izimota labanye abenza okunye ongathakazelelwa ngozulu kodwa bakubone kufanele ukuba bekulungise lokhu. Bebethe gwaqa enkundleni yemidlalo etsholotsho bedlala umdlalo wenguqu besenzela ukuxoxisana ngokuphatha abantu njalo lokusebenza bebambene. Ungcwele Dube weStudio 7 usebhala lolu daba.
Bewuthunga uthule enkundleni yeTsholotsho Business Center ngolwesithathu lapho umalayitsha abangamachuma esithupha 60 akade bebumbe amaqembu amane banqikilana kumdlalo wenguqu. Umalayitsha laba bagoqela abahlala eTsholotsho lePlumtree bathi sebele minyaka emithathu behlangana betshova inguqu. Omunye wabaqoqi walo mdlalo lo, umnumzana Shepherd Bule, uthi badinga indlela yokwakha ubudlelwano.
Umalatsha be-every week, umalatsha be-fortnight, umalatsha be-plumtree, umalatsha be-kunguzi. Singamathima ngu-4. I-tournament lesi si-3 siyenza. Ngizeli namhlanje sikhona apha umnyaka we-3. Saqala siyenza si-2, singumalatsha be-week, umalatsha be-fortnight. Ngathesi sibane sizobonatsha be-plumtree, umalatsha be-kunguzi.
Ubhule uthi kodwa kudlalelwa amahhala ngoba iqembu linye ngalinye likhipha inkulungwane ezimbili lengxenye zamarandi eSouth Africa, 2500 rands efakwa engcebethini.
Sikhangele ukuthi ithimu ezawina iyithathe 7500 and then ezaluza kufinali ithathe 2000 and then abaluze kusemfanele abatholile. Indlela yokuzijabulisa ngayo.
Lokhu kufakazwe ngumnumzana Melusi Ncube laye ongumalayitsha.
Injongo kade kuyinjabulo kunye nokwazana ukuthi njengabasizi bomphakathi mhlawumbe bangathola omunye ele-breakdown endleleni kube lula ukuthi sixhasane sisazane njengoba sisazana kunje. Injongo yethu ukuthi nje abantu beyazana kungabi lo msindo ezindleleni ma singaphambanisana kube khona nje into yethu ibe yenhle nje njengabantu abayazana.
Umnumzana Gift Nkomo isakhamuzi seCholocho uthi kuyajabulisa ukubona omalayitsha bebambene kungela budlwangudlwangu.
Siyakhuletha abantu betholotho nabesilamthi ngisho ukuthi nabo bayaqhubeka ngenyanga babizela bonkayi bebobani sikhuvuthanana nje kwenza sicine sibonana ukuthi ano wena ti enemy sibhatike yakho so ama-tournament asisiingamina ngiyawahlipha.
Ubhule uphinde wathi bathethe leli thuba ukuba bathoze uthi umnyaka suphela kungela malayitsha wejolotsho obhubhileyo engozini yomgwaqo. Ubhule uthe bayafisa ukuthi bavuse iqembu lenguqu ejolotsho elingakhuphuka liyedlala ezingeni eliphezulu ele-Premier Soccer League njengalelo elalikhona kuleyo ndawo iminyaka edluleyo.
Asiyafisa kakhulu kwezi vele omalayitsha abanehola amathima wamancane amathima amancane abanokulenza amatournament ehambe esilamthini kwingati siyafisa vele ukuthuthukisa indawo yakithi sifisa kakhulu ukuthi indawo yakithi ithuthuke.
Omalayitsha laba basebenza kakhulu emathebelileni lapho abathwala khona impahla etshiyeneyo abayithwala besuka kumbe besiya kwele-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNgqwele Dube.
Soke sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami? Hhayi, sibona nje umongameli lo nangakuzo usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani. Ma izohalalisela omunye umuntu ukuthi upresident waseMozambique ukuthi uwinini, kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, so kuyokhuluma yena nangakho kahle kahle yena uyini, uyena ukhomishina na waseMozambique. Elayo lokho kulihlazo, kulihlazo kakhulu impela into enziwe nangakho. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame nje, umuntu odlame impela uchairperson wonke weSADC izoyenza amanyala nje. Haya, lokho impela kufakisa amahloni nami, kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu. Elayo lokho lihlazo manazi into le isehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani beStudio 7, sanibonani obaba uNtungameli yobaba uGibbs Dube. Siyabonga bakithi ngokusinikeza indaba eziba neqiniso esikhathi esiningi. Yesiphinde sibonge laphana ubaba uEzra Chisa ngakho konke akwenzile emngcwabeni ukuze kubekwe uGogodo Morose obe umuntu obesimthanda sonke singaka ebantwini bakwaMthwakazi. Ugogo bakithi obekwazi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo, obekwazi ukukhuluma la ukubuhlungu khona ukuthi la siyacindezelwa, la siyathathelwa into zethu, la sithathelwa lemsebenzi yethu. Hayi, ubekhuluma bakithi ugogo. And futhi mphinde ngibonge ubaba uEzra laphana ukusikhulumela ikakhulu kubona inkinga esidibana nayo empilo. Impilo bakithi sisiqedele ihlobo. Kulatshwa abantu imikhuhlane erongo laphana ukugijinyiswe uhanjiswe kodokotela emasejari ukuthiwe lokhu zeni imshini kabalayo laphana esibhedlela inkalakatha yesibhedlela impela ku-second largest city.
Bantu bakithi linjani, linjani ukuphila lonke ngezindawo ngezindawo, ikakhulu abelubhane esigabeni semalunku lapho. Ibingelelwa yimi usobhukweni uMahlangu olithanda kakhulu. Ngithi seliyithengile yini inhlanyelo injalo okudula lonyaka, seliyithengile yini umquba emasimini izihlobo zami. Ngithi ngiyalithanda lonke bantu bemalunku lapho, ikakhulu umalumami lapho samthulisa uPaul Ngwenya, lo mdala undefula lapho sathulani, lo Jabulani Ngwenya lapho umza wami. Ngibingelele saphrey lapho umde onke nje abemalunku lapho. Ngithi liyaphila yini injani la ngikutshisa hlobo zami, liphilile yini kodwa ngiyalikhumbula.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi waza Friday my darling.
Kuliviki uhlelo Woza Fridays lomculo wakobulawayo Alois Ncube uhamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Alo the Rapper ocula umdumo we-Afrotrap Music. asuzeni koka lomsakazi we Studio 7 u Ezra Jesus Randa.
Zingoma ezithabisa usinga ngoba zigcile enkabeni yemvelo zivela kuAlozi River. Yena ke udabuka
ngazalelwe ematopo endaweni yasendlelele. Ngafunda endaweni yase-22 ngasengifunda lesendaweni yaseGwanda emahongo kuthiwa kusemandiwongola. I-state name yami ethi Alozi River yabuya egameni lamntu wokuzalwa elithi Alozi Ncube. So ngasengithola khona ukuthi ukuze kube lula ukuthi umuntu angizwisise ukuthi ibizo lami labuya kuphi ngasengiquma igama lami lokuzalwa.
Seleminyaka ethize icula uAlo esebenza labanye wona umculo wakhe ubizani
kuthiwa yi-afro trap or i-tribal trap kumbe i-digital maskandi. Ngisebenze lo Cliff Jeans, lo Fab Jim Shana kagogo, ibhubesi elimhlophe, uMathenga wezinkanyamba Music Productions, uFuel of Key Productions. Ngiqale ukucula ngo-2020 kwathi ngo-2023 ngakhupha ke idlalade lami lakuqala eliqukethe ingoma eziyisiyagalombili.
Kukhona Phumeza waba nomdlanda ucula uAlois.
Inspiration yami ngayithola kuSiyava, ngayithola nakuBig Zulu. Abantu umculo wami hayi bawamukela ngezandla ezifudumele impela njengomuntu ocula ingoma yesidabu sosinga ezigxile kakhulu enkabeni yemvelo. Abantu bayamukela kakhulu umculo bathi bayakuthakazelela ukuzwa isiko livuselelwa ngomculo.
Chaka somnyama ikusene mnyama isilo sokudabuka omnyama isilo esahla saphohloza sageza ngegazi labafo setheswa ngomkhonto kasha angezi kancane bafana nyamosha ngikho.
Uma kahambi tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi Ncube?
Umculo wami utholakala kuwo wonke nje ama digital stores ku Digital Music, DistroKid, Spotify, AudioMac, YouTube iyatholakala umculo wami. Kanti njalo enkundleni zokuxhumana ngikhona kuFacebook ngu-Alozi Rapper, iFacebook page yami ngu-Alozi Rapper, ku-Instagram ngu-Alozi Rapper, ku-Twitter nakhona ngikhona ngu-Alozi Rapper igama, naku-TikTok ngikhona igama ngu-Alozi Rapper.
Ngu-Alozi Rapper ebesikwethiselayo kulindiki kuhlelo Hoza Hoza Friday. Phela sonke lithukela kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Bar.
Ake isikhathi savumi ngingakhothali live talk iyalandela ngesikhathana esilandelayo. Olubalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lalelani i-live talk iyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.